soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1. Sithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa umanyene lamalunga edalela eParliamente lawedalela khe labaphatha intambo ele cabinet labantu ukuthanyela lokudobha izibi eHarare phansi kohlelo lweNational Cleanup Campaign. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika lamhla zimanyene ngokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni aso. Kuhlelo Woza Friday sileqembu eselikhathazile emhlubulweni wezansi emaNdebeleni ngemgido langomculo wesintu elibizwa ngokuthi Volamba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika namhla zimanyene ngokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni aso. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amazwe amaningi omhlaba esetshengise ukukhathazeka ngokwenzakala eZimbabwe kwezelungelo loluntu. Okuningi sikuzweni kuntatheli zindaba yethu uChris Gandhi.
Amazwe omhlaba abalisa eMelika, eleBhilitane lamanye ambalwa asetshengise ukukhathazeka ngocuku olwenziwe ngamabutho lamapholisa eZimbabwe kunsukwana ezisanda kwedlula. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika njengezinye lazo ezihlala kwamanye amazwe zifole esigodlweni sommeli weZimbabwe eWashington DC zitshengisela zikhonona ngokwenzakala kuzihlobo labangane ekhaya. Sixoxe lomunye wabaqoqa lokhu kutshengisela umnumzana Dan Moyo.
And then sasesibona ke uhulumende ebuya ngodlame abantu bashaywa namanje sizokuthola lokhu besatshaywa lokhu bengenelwe ezindlini one by one sithi thina okunjalo kumele kustophe right now ngoba siyazi even ngeminyaka edlulileyo ngama-80s yi-same style abasenzayo esakhozela igukrawundi lapho okwabulawa khona izinkulungwane zabantu.
Kwele South Africa ngaphandle kokutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe amabandla aphikisayo abalisa ele EFF lele DA asetshengise ukukhathazeka ngomumo weZimbabwe. Umkhokheli we-DA umnumzana Musi Maimane uthi uza kuya eZimbabwe ngeviki ezayo siyakhulumisana lomongameli Mnangagwa ngodaba lolu. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi okungaba kusenzakala yikuthi amabandla eSouth Africa akhuluma ngalolu daba yikuthi lesi isikhathi sokuheha amavoti njengoba izizalwane zeZimbabwe zikhona ezivotayo kwele South Africa.
EDA isile lapha kwinkantolo yomhlaba ukuthi iyofaka isicelo sokuthi ke kubhekisiswe kabusha ukuhlukunyezwa kwabantu lapha ezweni laseZimbabwe yinkantolo yomhlaba. Kuyinto engicabanga ukuthi kubantu baseZimbabwe ezoba yinto enhle ngoba sisodwa bebodwa abantu beZimbabwe kuncane abangakwenza ngaphandle kokuthi kube khona ukuncediswa ngamanye amazwe. Sizakhumbula futhi noma sibuyele emuva laphayana ngesikhathi sempi yenkululeko ukuthi amazwe njengayo nje iZimbabwe ilelwa inkululeko yayo azangilo iyodwa kodwa yathola ukuncediswa ukulekelelwa ngamazwe amanengi omhlaba. Nakho lokhu esikubona kumenyezwa kuhlongozwa i-EFF ne-DA ukuzama ukuthi babonise umhlaba ukuthi ezweni laseZimbabwe isimo kasisihle, isimo siyadinga ukuthi kake kungenelwe abantu beZimbabwe basizwe kuleli sisimo ababhekane naso.
Neviki edluleyo ibandla elibusayo kwele South Africa LANC lithumele iqula eZimbabwe ukuzokhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi akukazwakali ukuthi kuyini kahle kahle okukhulunyiweyo lenjongo yalomhlangano.
Kodwa ngokwazi kwethu iSouth Africa izama ukuthi incedise ibizo laseZimbabwe ukuthi yakhe umnotho waseZimbabwe, kodwa usakhulunyiswana ukuthi yindlela abanivelabani engasetshenziswa ukuthi umnotho waseZimbabwe wakhiwe. Ngoba kulezinto ezihluphayo okhathesi eZimbabwe ngendaba ye lokho esibiza sithi currency concern, imali esiyisebenzisayo. Kube sokusiba futhi nobutsotsi kumbe ukuqhela okwenzakala e-reserve bank. Kube sokusiba futhi nokuthi ibizwe lethu sokuyibizwe lamasotsi thina, nokuthi abantu babokhiwe abaholi abasebenzi. Thina sithi konke lokho kuvusa umnotho angekwenzakale nxa zona lezi zinto zingazange ziqondise. Okokuqala kuyikuthi abaholi bezisebenzi kumele baphume emadele nabantu ababothiweyo. Okwesibili, kumele kulungise indaba othiwa yi-currency system, ngoba i-bond note ayisiyo mali elingana ne-US dollar. Kumele lokho kulungise. Okwesithathu, kumele kulungise ubugebengu obenzakala e-reserve bank. Kanti okwesine, kumele ilizwe likhululeke abantu bakwazi ukuthi nxa befuna ukuze Professor Freedom of Association bakwenze lokho. Yikho lokho sibonza ukuthi-ke kungaba-ke lokumncedisa ukuthi kuvuse umnotho welizwe lakini.
Kwele Bhilitane, idale lephalamende lalelo lizwe lixoxisane ngodaba lweZimbabwe kuyona le iviki kunkulumo kade ikhokhelwa ngunkosikazi Kate Hoy. Amalunga wonke awedale avumelane ukuthi kumele uhulumende weZimbabwe alungisise umumo wezombusazwe. ELeZimbabwe ebelidinga ukubuyela kumanyano weCommonwealth alisoze lenelise ngenxa yokwenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Okay.
Ikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umanyano wenhlanganiso ezimela amalungelo ezisebenzi eBotswana eBotswana Federation of Trade Unions lamhla ufolile utshengisela ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe lapho okubikwa kubulawe abekade betshengisela phezu kodaba lokuqonga kwintengo yamafutha ezimota kumaviki edluleyo. Intatheli zendaba yeStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBotswana Federation of Trade Unions, EBFTU, bafole betshengisela emgwaqweni yeGaborone lamhla ekuseni ngaphambi kokuba bethule ugwalo lwezikhalazo zabo emofisini womphathintambo wezobudlelwane beBotswana lamanye amazwe womhlaba. Phezu kodaba lokuhlukunyezwa kwabeZimbabwe abatshengisele ngenyanga edluleyo, emavikini asanda kudlula kwabulawa abantu kukanti abanye basala belimele ngesikhathi kutshengiselwa phezu kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kanye lokubhidlika komumo womnotho jikelele. Abe-BFTU bathi bakhathazekile ngokwenzakala eZimbabwe, ngakho bacela uhulumende wabo ukuthi angenele ukuze kube lokuhamba kuhle njengomakhelwane. Unobhala jikelele wenhlanganiso le uMnumzana Thusang Butale uthi babone kufanele ukuthi banikeze uhulumende wabo incwadi yesikhalazo ngeZimbabwe ukuthi ayinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa.
We are routing it through our government so that government of Botswana can know BFTU.
Thumelela incwadi ngesandla sikahulumende wethu ukuze akwazi ukuthi njenge-BFTU asithakazeleli ukwenzakala eZimbabwe. Sijwayele ukuhambisa lezi ncwadi ze-petition mathupha kuhulumende weZimbabwe, kodwa khathesi sisebenzise uhulumende wethu ukuze sithole impendulo
through the government of Botswana so that it's much more clear.
Ogate emele umphathintambo obona ubudlalo bebotswana lamanye amazwe umnumzana Huitsimang onguye owamukele ugwalo lwezikhalazo olubhekiswe umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi bazalunisela phambili ugwalo lolu luyefika kunkokheli yeZimbabwe.
The petition, as you rightly explained your position,
hayi, silutholile ugwalo njalo ngiyathembisa ukuthi saludlulisela phambili kumphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe njalo lokuthi luzafika kunkokheli yeZimbabwe. Siyethembisa kulokho.
Owe Zimbabwe ophatheke kulokhu kutshengisela umnumzana Andreas Sibanda uthi kuyinto enhle ukubona ukuthi izalwane zeZimbabwe zilosekelo emazweni afana leBotswana, South Africa kanye leNigeria, lapho inhlanganiso zezisebenzi ezitshengisele ziveza insolo yazo ngokwenzakala eZimbabwe.
Kuyasikhuthaza ukubona amanye amazwe esola ukwenzakala eZimbabwe. Lokho kutshengisa ukuthi hayi asisodwa esimweni lesi esibi, kutsho ukuthi labo abanye bayasikhumbula.
Ugwalo olulotshelwe uMnangagwa, abe-BFTU bathi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions egoqela umongameli wayo umnumzana Peter Mtasa kanye lolumpala jikelele umnumzana Jafet Moyo kumele bakhululwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Indawo eziningi zedolobho leHarare zisele zihlanzekile namhlanje ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa emanyene lamalunga edale lephalamende lawe dale lakhe labaphathintambo ele cabinet labantu jikelele lokuthanyela bemanyene bathanyela badobha izibi endaweni lezi phansi kohlelo alusungule kunyanga ezintathu ezedluleyo olo National Cleanup Campaign. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
UMnangagwa uvukele esibhedlela seParirenyathwa eHarare lamalunga akhe awe cabinet yakhe baqalela khona lapho besiya kwezinye indawo zaleli dolobho. Ekhuluma ngemva kokugqiba umsebenzi wanamhlanje, uMnangagwa uthe lolu hlelo lukhanya luthakazelelwa ngabaningi njengoba lukhuthaza kulondolozwa kwempilakahle lenhlalakahle. Uqhubeke ethi wasungula lolu hlelo ngunyanga ezintathu ezedluleyo ngenhloso yokukhumbuza abantu ukuthi bahlale lokulondoloza indawo abakizo zihlanzekile.
Kufunda kwangu ndokokuthi tikangova nemoya iwoyu tese uye kana tichita utano muzimbo zatigere mweya yesvina mweya yekuvengana mukati medu inoita mishoma, nokuti kuchena kunoita kuti mweya wako voudini uchene. Asi kana usina kunyanya kuchena nepaunogara pasina kunyanya kuchena pane svina ligioni anofarira kusvika ipapo. Saka kudzina ligioni hatigare takachenesa nzvimbo dzatinoshanda nekwatinodini, kwatinorara, kwatinogara, migwagwa iyi. Ehe, tiri kuti simurayiro ukanda marara usimbiswe, tisangori patofamba tichikanda marara, patofamba tichikanda marara.
UMnangagwa uphinde wathi abantu kumele bachiyane lomkhuba wokulahlela izibi ndawana yonke njalo bafunde isibonelo sokwenzakala kwamanye amazwe afana labo Rwanda, lapho kungavunyelwa ukuthi abantu bafulele izindlu ngotshani kumbe uhamba ngenyawo umuntu engagqokanga izihlanga. Umphathintambo wezemidlalo uNkosazana Kestiko Ventry kanye lezisebenzi zogatsha lwakhe baqalele kumgwaqo uSimon Mzinda Street baphetha sebese Africa Unity Square. Lapho ke abacine bemanyana lezisebenzi zesitolo se-TM Supermarket leze weteleni ye-Mikkels Hotel. UKestrilaye uveze injabulo enkulu ngosekelo aluthole lapho ikhokhela izisebenzi zogatsha lwakhe kuhlelo lwalamhlanje. Abanye abenelise ukuphatheka kuhlelo lwalamhlanje bagoqela izisebenzi zenkampani yezindaba yeZimbabwe Newspapers, umeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gumba omanyane lamakhansela akhe lezisebenzi zonke zikamunicipala, izisebenzi zezitolo ze-OK ezisedolobheni lonke laseHarare kanye lasemzini ehlala abaningi enjenge-Highfields. umnanga kwa usungulele luhlelo kunyanga ezintathu ezedluleyo olwe National Cleanup Campaign oluhlose ukukhuthaza amadolobho elizweni lonke indolozwa ehlanzekile abantu balondoloza njalo impila kahle lenhlala kahle enhle luqhutshwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxitus Jeremiah.
Landela uhlelo le live talk lamhlanje lapho iservice khangela inhlupho zokubotshwa kwabantu ngemva kodlakela oluqhamuke ekujengiseleni ngokungayi abantu bengayi emsebenzini khona kwenzakala emavikini amabili edluleyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi zokulungisa imithi yokuvikela imikhuhlane zele Ohio kwele Melika zithi sezilungise umuthi wokuvikela umkhuhlane wokopha we-Ebola esibhedlela sabantwana ese-Cincinnati Children's Hospital zikhokhelwa ngu-Dr. Paul Spearman. Lo muthi usuhle waqala ukusetshenziswa kwele South Sudan lapho okwesatshelwa ukuthi umkhuhlane we-Ebola ungachapha umngcele uvela kumakhelwane i-DRC. Emzameni yokuthola amavoti uhulumende webandla le-Hindu Nationalist kwele India libike ngokwabela amabhiliyoni amadola kubalimi bamapulazi amancane. Umphathintambo wezemali uPiyush Goyal uthi abalimi bamapulazi amancane abangaba izigidi ezilikhulu lamachumi amabili balakho ukuthola amadola phose alikhulu ngomnyaka. Iningi lisola amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa athi kwakufanele amasosha lamapholisa engenele elondoloze ukuthula njalo evikele impahla kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo lapho okwabulawa kwachaywa njalo kwabotshwa abanye ikakhulu emadolobheni eHarare lakobulawayo. Ubungxoxo asanda kuyiqhuba lentatheli izindaba umongameli Mnangagwa uphikise amazwi kamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa athi wamthumela incwadi ezinhlanu ezokuthi bekhulumisane ngendlela yokulondoloza ukuthula esithi katholanga ngitsho leyodwa. Uthe kalandaba lalabo abathi umnumzana Robert Mugabe wayengumongameli ongcono kulaye esithi kutshengisa ukuthi kule nkululeko elizweni yokuthi abantu bazikhethele abafuna abe yinkokheli. Uthe labo ababona engani ulwisana lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga bazikhohlisa ngoba bona bavele bayizwana kusukela besempini. Uthi njalo wahleka ngenyanga edluleyo ephakathi kohambo lwakhe sizwa omunye sithi uzavinjelwa ukungena ekhaya ngoba befuna ukumhluthunela umbuso. Uphinde wasola elemelika isithi akufanelanga limchothoze ngoba alinanze amalungelo oluntu kodwa lingenela endabeni zakwamanye amazwe nxa kukhona elingakuthola kuwo. Asizweni abalaleli beStudio 7 esixoxe labo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela bona ebulenjini beFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Ngumbaba umncuku umziki ngiseBotswana. Sesikhuluma iqiniso vele kade kungafanelanga babotshwe. Abantu labana batshengisile besola isimo esenzakalayo. Sesikhuluma iqiniso vele yona umbuso osukhona eZimbabwe. Aso mbuso weqiniso. Ukaphuma abasotsha kukhamera mhla ka-1 August bedukula abantu. Live bullets lama-bullets bewadubha amanyabela phansi abantu bewatshengisa kukhamera. I-government yathi akuzange kube lo muntu owadutshulwayo. Kuthe kathese bekhuluma bathi ama-yunifomu e-army atshontshwe ngabantu. Batshontshe i-yunifomu ye-army, batshontshe izikhali ze-army, batshontshe imota ze-army, bazatshontsha be-helicopter.
Uthi kwakulungile ukuthi ibutho lingenele abantu basebesenza ubudlwangudlwangu kakhulu. Kwakuvikelwa impahla zabanye abantu. Labo ukuthi
bengaphazamisa. Sikhuluma iqiniso. Abazange bazikele impahla ngoba ngikhuluma namhlanje kulamapholisa amabili abotshiweyo entumbane. Entshontshezwa nalezo zinto ukuthi bezilutha ngabantu. So umongameli mnanga kwa kazanga vume lutu. Wa former E5 Brigade yena ngokwakhe yayavulela emanti matebre ndi wa adresa e meeting mhlaka 5 March 1983 esiwale elupane. Eqedile kwafa abantu uqedile lapho kwakulandi bonke lokho. Sizamthemba njani umuntu onjalo?
Silomunye njalo umlalela ecingweni.
Ngikhuluma lo Nqabeni Nyanda Mkhonto Khumana. Bengizathanda nje ukuqala sinanzelela ukuthi umnumzalo Robert Kapeni Mkabe wathitha libutho. Kusitsho khona ukuthi ilizwe lalizavuswa libutho. Umnangakwa naye ulomqondo ukuba libutho la trainelwa ukubulala. Ibutho alitrainelwanga ukunegotiate. Abakwazi ukuthi nxa isimo sesifika lapho singathi sinzima khona, kumele kuhlale phansi kube lengxoxo phambi kokuba kukhishwe ibutho bese kuyadeclare into kuthiwa i-state of emergency. So into kuthiwa yi-military junta state. Ubudlwangudlwangu bonke lobu obukhona namhlanje obuqhubekayo, ukudlwengulwa omama, kubulawa obaba kusenziwani, nxa sebefike kuleyo nombolo abayifunayo abantu okumele babulawe, mhlawumbe yabantu okumele basuswe endimeni yezepolitiki, baza kuma. Okwamanje ayikho into engamisa ngaphandle kokuthi mhlawumbe nxa kungangenela amazwe anjengabo-America nabo-Britain. Kodwa-ke xa sikhangela into kuthiwa yi-international law ithi yona alikho ilizwe ele jurisdiction over another. So
yes, lo mnumzana sikhumbuzo moyo ecingweni.
Hayi, amabutho asezilobho azange vela alondoloze ukuthula. Ibutho lithukele ebantwini abangahlomanga, abangaphethe lutho, amasivilini, umuntu owachitha igazi legugurawundi. So kulokho okuyinto kwakhona kuyahambelela kulokho ekwenze siya phambili.
Uphikile ukuthi kulokudonselana phakathi kwakhe nomnumzana Chiwenga, uyawakholwa amazwana?
Yena ngokwakhe umnangagwa balokudonselana noTshibengo. UTshibengo nguye owahamba phambili ekukhupheni ikhehla lelo mgaba. Japi ubambile kuphela umuntu obusa lelani lizwe uTshibengo.
Asithatheni umlaleli wethu wokugcina.
Sikhuluma lonelisomlawuli, sikhuluma ukuthi South Africa izinto ngeke zingalunga uma kungatshintshwanga le government ekhona. Ingenele izama ukuyingenele ngokuvikela ngoba indlela amasosha athanga khona abantu kinga kakhulu ngofikela kakhulu lapho ekhaya.
Labo ngabalaleli beStudio 7 esikhulume labo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjeni beFacebook ukhasi lethu leVOA Ndebele. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele FC Platinum uNorman Mapheza uthi iqembu lakhe kumele linqobe ele Horoya AC lakwele Gini ukuze liqhubeke lilokhu lilethuba elokudlulela isigabeni esilandelayo somncintiswano wamazwe awezekazi le-Africa we-Total CAF Champions League. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Platinum lizemukela ele-Horoya Athletic Club bakusasa enkundleni eBarber Fields kobulawayo emdlalweni wesithathu wesibaya sika-Group B. Omabili lawa maqembu alo mklomelo wodwa ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emibili kumidlalo yezibaya okudale ukuba umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapheza athi akula mehluko omkhulu phakathi kwamaqembu omabili.
Sisesimeni esifanayo leqembu le-Horoya kodwa thina siyabe sidlala singekhaya njalo nxa sifuna na ukuthuthukisa amathuba ethu okudlulela phambili kulumncintiswano kuzamele sinqobe. Imidlalo efana lalo iya ngokuthi abadlali baqine kanganani emqondweni yabo, yikho kusemandleni abo amajaha ukuba bebophe ziqine sithole impumela ethokozisayo.
Iqembu le-FC Platinum lomhlomelo wodwa ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu le-Orlando Pirates elase-South Africa emdlalweni walo wokuqala, ikanti emdlalweni walo wesibili linqotshwe nge-2 kanyange le-Esperance lase-Tunisia. Ngakwelinye icele iqembu le-Horoya lona lilomhlomelo wodwa eliwuthole lize libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele-Esperance ngosuku lokuqala lwemidlalo yezibaya, ikanti emdlalweni walo welesibili litshaywe nge-3 kanyange le-Orlando Pirates. Lokhu kutsho ukuba iqembu le-Orlando Pirates lele-Esperance alemiklomelo emine iqembu ngalinye, kusithi ele-Pirates lihlezi esiqongweni sengalane ka-Group B ngoba lingakahlohlwa. Umdlalo oza kuba phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Horoya AC uzadlalwa ngehola lesithathu emini, kube sekusithi ebusuku ngehola le-12 lobamo nomunye iqembu leOrlando Pirates alizanqikelana leli Esperance enkundleni yeOrlando Stadium kwele South Africa. Inkundla yeBaba Fields yayigcwele phamu mhla iqembu leFC Platinum lidlala leOrlando Pirates, njalo abalandeli abaningi babesekela iqembu leSouth Africa. Kodwa lesi simo sikhangelelwe ukuntshintsha, labalandeli besekele iqembu lasekhaya, loba nje kungakhangelelwanga ukuba inkundla igcwale. Amaqembu lawo azadibana kulimpela viki azaphinda edibane njalo mhlazili 12 kuyona le inyanga kanhlolanja, lapho iqembu leHoroya Athletic Club lizimukela khona eleFC Platinum kuthi eleOrlando Pirates lizavakatshela eleEsperance khona le kule Tunisia. Amaqembu azaqeda imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo esokuncintiswano. Ngimele isizwe 7 kobulawayo nguJoseph Mjanjini.
Hello, Woza Friday kuliviki sileqembu eselikhathazile emhlobolweni wezansi yemandebeleni eGwanda ngemgito langemculo wesintu elibizwa ngokuthi Bolamba. Asizweni bexoxa lo Ezra Chisasibanda we Studio 7.
Wandanga ukuthola abaculi bemgido yesintu becula behlanganisa leziginci njalo begida ingoma zendulo, kodwa leli qembu leBolamba selibuya ngonyawo olutsha.
Mnikama umayibonge Dlodlo, abaningi bambiza ngodilo, umkhulu weqembu othiwa Bolamba Performing Arts. Iqembu leli laqalwa ngo-2009, izinto zabanzima. 2010 sangathi siyehlukana. 2014 sahlala phansi sabuyela sabumba kuthi amakhasethu, sabe sesiqalisa kutsha futhi-ke lapho sasesiqhubeka-ke up to manje. So iqembu eselilikhulu eselilabantu asebefika 20.
Gida imgido eminingi ningi etshiyeneyo etholakala kusiko lwaseMadawunde.
Ina imdanso esijule kuyo kakhulu imdanso yesisuthu esibirwa esiTswana kahle kahle, ebalisa iphathisi, itsutsube kanye lesitapa. Siyagida, siyahlabela, siyarekoda imusic yethu. Then ikhona nje ama contemporary dances esiwenzayo lawo esibiza sithi ngamariaria.
Yilo-ke uhlelo Woza Woza Friday. Leqembu leBolamba elidabuka eGwanda lona linamadlalade athize.
I-album yethu yokuqala siyirekode ngo-2017 okuthiwa Khuba, elama-trax angu-6 yokuqala athiwa Lumelang, ekhuluma nje ngemhlobo yabantu abatholakala eZimbabwe esibingelela. Esibili kuthiwa Khuba, yiyo i-title album song yakhona engumdlalo wesisuthu. Esi-3 yangkhona sikhuluma ngokucela izulu likubhabula. Esi-4 nguHosimare, sikhukhumeza uchief wethu uChief Mate uHosimare.
Umnandi umculo wenu, bakhona abalaleli abafuna ukuthenga phela umculo Dlodlo.
Okwamanje ingoma zethu zisatholakala zingama hard copies, zitholakala kumayibongwe ku 0777 399 214 kumbe ku 0718 75 1239. Then kuFacebook ithi Bolamba Performing Arts, ivele ile logo nje elihle, so sisalungisa nje ukuthi sizifake kuma-downloads wonke nje ama-platforms, zizabe sezitholakala maduzane. Siyabonga, silithanda lonke.
uhlelo Hoza Friday leqembu eligida libuye licule njalo lipheke ingoma zesintu lihlanganisa leziginci kube mnandi yiMolamba Performing Arts libe lempela sonto elijukela igama lami nguEzra Jesus Bhala.
Sibonge uEzra obexoxa leqembu leBolamba eleGwanda seligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.